ngingathi ukuthi okunengi sesiqedile. Into esisele ukuthi sidinga indawo lokuthi silungiselele ukuthi umsebenzi lo uzakwenziwa ngendlela elobungcitshi, ngoba phela kulezi nsuku kulokumemetheka kwegciwane le-COVID-19 kumbe ni-coronavirus. So esikwenzayo ukuzama ukuthi sibone ukuthi lokuza kwenziwa ngendlela engasoze yenze ukuthi igciwane limemetheke.
Sizwa kuthiwa bane abancintisayo, ungasipha amagama abo njalo usitshele lokuthi kuze kube bane kuphela kuhambe njani? Bakhona yini abanye abancintisayo bayehluleka?
Abane laba basuke baba yibo abancintisayo ngoba ngesikhathi kuvalwa ama nominations, kuvalwa isikhathi sokuthi abantu belethe izincwadi zabo, yibo abatholakala benelisa ukuthi babe ncintisa. Abancintisayo kulomqoqo Ncube, kulo Zina Mohammed, kulo Thandekile Moyo, kulo Edwin Ndlovu. Ngingathi ukuthi yibo bona laba abaze bencintisa ngomgqibelo.
Ukhetho lolu lwenziwa ngemva kokusitshiya kukamama umdala. Ungasitshela ukuthi amalungiselelo akhona awokuthi abantu bancintise ahamba njani?
Into enkulu lapha ukuthi silokwesaba ukumemetheka kwegciwane. Into esiyenzileyo ukuthi sidinge odokotela abangasitshela ukuthi singaqhubeka ndlela abanye, ukuthi umsebenzi lo uphuthe siwuqhube njani umsebenzi. Njalo esikwaziyo ukuthi babe khona abe-nationally, abe-directorate of national elections babephathisana lamadoda e-security ukuthi umsebenzi lo uphuthe. Hayi, lokho kulula kithi. Okade kusihlupha ukuthi sithole ulwazi ukuthi siyakwenza njani. Phela simele sivikele impilo. Sinanze ukuthi njengenkokheli asimelanga sifake abalandeli engozini ye-coronavirus.